amaprovinces bafaka ama-resolutions bathi imisebenzi kayikho, bafuna imisebenzi, imali akayikho, ama-factory ayavala. So sizakwasigangela i-state of the economy of the country and then i-state of our party. Silungisela njalo ukuthi sibone lathi ukuthi ama-structures ethu ame njani, ukuthi nxa sesihamba kuma-elections siwokwazi ukuthi hayi sesilungisile ukuthi sihambe kuma-elections.
Mnumzana Ncube uyakhuluma lapho baba Gumbo, ukhuluma ngento eziqakathekileyo kakhulu, ikakhulu udaba lwemisebenzi, ukuthi uZulu uyakhala uthi ufuna imisebenzi. Ungathini ngalolo daba?
Ngiyathabuka ukuthi bayakutsheliwe khona lokhu ukuthi imisebenzi ayikho elizweni. Kumele ukhetho olulandelayo kumele lukhangele kakhulu ukuthi ngubani ozadala imisebenzi emihle eminingi ebantwini beZimbabwe, lungabi ngolwempi olokuthethisana, kodwa lukhulume ngalezo zinto ezizancedisa. Kanti-ke kuhle ukuthi lapho bahlangene khona, njengoba sikhuluma nje, yona leyo ndaba bayikhulumise kabanzi. Sikhangela ukuthi abantu abaningi kakhulu abasebenzela izweni, babesebenza abasela msebenzi. Kobulawayo ngikhuluma nje ama-industry lokhu evala, kwakhuluma nge-demaf yaphelela endleleni, kayicacanga ukuthi isebenzani, kathi katshelwa ukuthi isincedise imisebenzi emingaki. Mhlawumbe kungafuna ukuthi kuvele kubo abezanu-P F ukuthi ngokwazi kwabo sekuncedise kanjani. Iyasebenza i-demaf mbe kayisebenzi, kanjalo nje.
Udaba lodlakela baba Gumbo liza luphatha?
Uyabona thina abantu beZimbabwe kumele sifunde. Uyazi sivele kachana sizabo mdlalo onkomo labanye uthi kerema uthi tepo sikeli lizwe lethu sesikhululekile ukuthi kube lokho sichayana sihlelana izindlu singazwanani. Lokho akusebenzi lokho. Umongameli upresident uMugabe laye uprime minister wethu uTsvangirai labanye abakhokheli lokhu bekhuluma besitshela besithi bona singaze sachayana asiyekele udlakhela. Njengoba thina sisiyohlangana eGweru njenge-political party sivize lathi ama-structures ethu kusukela kuma-district chairpersons ku-province laku-central committee le-politburo ukuthi sihlangane sonke sikhulume. Njengoba ukuthi nxa upresident ekhuluma labo prime minister bekhuluma abanye kumbeli bathi ngamanga, sifuna ukuthi umuntu wonke from the grassroots azizwele ukuthi intungameli zithini ngodlakela, ukwenzela ukuthi nxa sebebuyela emakhaya bayotshela labo abaza kuba sebehlele ekhaya ukuthi kona abadala bathi bona nxa sesenza ama-elections sibokhumbula sibokwazi ukuthi singabantu banye siyizinini singaze sachayana.
Uyatsho ubaba uGumbo Ncube ukuthi bazakhuthaza ukuthula emhlanganweni wabo besole udlakela, ayisiyonto encomekayo yini le?
Yinto enhle, kodwa phela indaba yona leyo isindala kakhulu. Ngilethemba kuyananzeleleka kubo abezanu-P F ukuthi kakulanto ezazuzakala ekutshayweni kwabantu, ekwethuseleni kwabantu. Umhlaba kawuzukwamukela ukhetho olulokwethusela, abantu beZimbabwe abazukwamukela ukhetho olulokwethusela. Kakuvotwe ngendlela yona le eyokuthi esakulwelayo. Impi yayingalwelwa ukuthi siqhubeke sichayana sisilwa, kuyinto ecacileyo leyo. Kumele sibe ngabantu abalombono munye, kuvotwe owinileyo awine, ahloniphe labo abangawinanga, ongawinanga avume njalo ukuthi kawinanga. Ukukhampeyina kakwenziwe ngendlela ekhulula abantu, kodwa singakakhulumi ngakhona lokho nje ukwethusela. Bengilesifiso mina, ngilethe babaneke abalesifiso leso ukuthi kukhangelwe imithetho evimbela amaqembu ukuthi akhululeke ngendlela efaneleyo. Ungakhangela iphosa, kuba nzima ukuthi abantu baphume bayekhankasa ngendlela abayifunayo, bangene ngendlela abayifuna. Ngokunjalo abantu beZimbabwe kabatholi ithuba lokuzwa wonke umuntu abafuna ukumuzwa ngendlela ekhululekileyo, ukuba bavote ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela lokutshaya kakusikho kuphela kuphelele endukwini, kodwa umthetho ungasetshenziswa ukwakha, ungasetshenziswa ukukhulula, kumbe usetshenziswa ukugqilaza. Abayinanzeleleke imithetho le evimbela abantu ukuthi bakhululeke, ukuthi bazi phela ukuthi ZANU-P F ithini, bazi ukuthi liyaphatha ithini, laliyaphatha ithini, bekhululekile ukuze bavote bekhululekile futhi bengabantu beZimbabwe bengethuselwanga. Kuyinto akufanele bayikhangelisise yona leyo, ukuthi ukhetho lube lokuthula, luhlonitshwe, luhlonitshwe amalungelo abantu, ukuze umhlaba ukubuka ukuncome khona lokho esiyabe sikwenzile, sibuye sibe lobudlelwano obuhle lomhlaba wonke jikelele.
Akusigqibele ingxoxo yethu ubaba Gumbo, uyayisola kakhulu imithetho ecindezelayo lapha uNcube.
Ngivumelana laye Sterek kakhulu. Njengoba thina sikuphalamendi, abantu abanjengami sikuphalamendi, osokusele ukuthi thina esiku parliament silungise singakayi kuma elections yona le imithetho unciba ayichoyo ngivumelana la kakhulu and ukuthi kona nxa sesenza ama elections yethu siyenza ama elections yethu umuntu wonke avume ukuthi hayi siwayenzile kungela udlakhela kungela ukuthayana njalo futhi sivunyelwa sonke ukuthi nxa sikhuluma emapepheni ye-TV sonke sivunyelwe ukuthi sikhulume sinikeze isikhathi esifananayo esifanayo rather futhi njalo imithetho yethu ibe imithetho ezayenza ukuthi nxa siyenza ama-elections yethu kungaze kwaba lokuthi kule phosa kulo wayipha kulani ama-election elections amendment bill layo ibe siyilungisile so that we have a playing playground yikho kuzayenza ukuthi sibe lama-elections okuthi nxa umuntu sewinile labo abadliweyo labo bavume ukuthi hayi I have lost